indaba ezemthethwandaba lezi ziya ngokuthi ifike emthethwandaba yabanjwa njani. Amadokotela ngafika athi baku-strike, i-strike siyabe singekho emthethweni ngoba umthetho welizwe ule-procedure yokulandela i-strike nxa ukuthi abantu beziya kuya ku-strike. So kungekho emthethweni kungenzakala ukuthi amadokotela afake icala bathonisiswe banike isigobo esithize. Kodwa bangafika emthethwandaba bafike bathi bona hayi thina ukubuyela emsebenzini kasali kodwa lapha yindlala siyehluleko imali elisinika yona nansi. Ijaji imali abasinika yona yileyi laleyi laleyi isike iphelelela bangasinika ufike lapha siya kubuyela emsebenzini. Ujaji angabona i-argument yabe reasonable ujaji angarula differently. So kuya ngokuthi bafike kujaji bafika bathini lokuthi ujaji yena ulalele wasuthiseka yini abakukhulumayo. So kuya ngokuthi amagqwetha abameleyo ayibambe ngayiphi indlela indaba leyi nokuthi emthethwandaba kumbe inkantolo ezalalela indaba leyi ujaji uzathini.
Kodwa
bafika bavuma ukuthi baku-collective job action hayi lapho ngabala ndawo lapho bangama khona umthetho uzabatshaya.
Kodwa bangabaxotsha yini umsebenzi wena ngokubona kwakho?
Bangabaxotsha umsebenzi bese bebaqhatsha kutsha babanike ama-conditions achiyeneyo ahamba evala izikhala lezi ebezikhona ezenze baya ku-collective job action. Kodwa bengikutsho-ke mina yokuthi ungaze uzivale izikhala lezi ungalungisanga uhlupho lweholo engike ngakhuluma ngalo kuya kubuya zivuleke futhi izikhala ubuye ubuyele futhi uyeqala kutsha.
Nxa kukuthi sokwenziwe konke lokhu kumbe baxotshiwe kumbe baxotshwanga wena ubona ngizani vele kade kungaba ngcono ukuthi balubambe njani udaba lolu?
Yikuthi bale belokhu bekhuluma ukuhambisana emthethwandaba amboni kunganika impumela ezanceda umuntu ngoba sikhuluma ngezisebenzi esithi zilama-specialist skills. Ungaze uzixotshe akula mnye umuntu oza kuyamdobha kwenye indawo umfake khonapho uzakubuya ubuyele kizozo nezosebenzi uzozithi hayi madoda abafuna umsebenzi kabangene ngale ndlela and bazaphenduka futhi bona labana abantu kwesinye isibanga. Kodwa udubo into ekhona yokuthi udubo luyabe lungaphelanga akulungise udubo lweholo ebesingakufisa thina njengamaZimbabwe ukuthi ngabe uhulumende uyahlala phansi lamadokotela azwisise ukuthi lanxa basuka umfima negotiation ephakathi kuqakathekile ukuthi yena njengomqhatshi abuyele ababize ukuthi hayi madoda abuyanisuze khuluma kunokuthi kuyiwe emthethwandaba ngoba emthethwandaba kungaze kuphiwe isigwebo kumbe kuthiwe yanini lapha uhlupho kaluyindawo. Ngijayele ukuthi indaba ze-labor you can't resolve them ngesilungu through litigation all the time.